Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto 15 kuMfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngapi induku loxa kuxaku kungqabanqoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa.
Abathi kaxotsheki lula ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxotshiweyo kumbe abayehlisiweyo ucabinet kapresident Mgabe ngabantu akade bekuhlangothi ngakade becatshangela ukuthi basapota uvice president Mnangagwa. Nxa bona bonke bexotshekile uvice president Mnangagwa ehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele.
Lamhla kweziphathelane lemaphandleni sicobungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Okwakathi ukuthi akulama affidavit abhaliswayo, ama proof of residence abhaliswayo, but so amareserve akungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusapho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngapi induku loxa kuxaku kungqabanqoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa obikwa ithwaliswe amagabha avuzayo uMongameli Robert Mugabe lomkakhe ngoba besithi ufuna ukuthatha umbuso. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda. Esiqale ngokumbuza ukuthi umhlangano omkhulu oyiCongress yaleli bandla ungaqhubekela phambili ekupheleni komnyaka njengalokhu abakuqoqayo kambe kozala nkomoni.
iCongress lenxa iphumelela ingenza ukuthi kube lobuzimo obukhulu kakhulu hlangothini lakade bepitcheka ngokuthi uVice President Mnangagwa acine ethatha isikhundla sikaPresident Mugabe. Ngibone ngani balungiselela ukuthi baphinde abasenza unkosikazi Mjuru baze bamxotshe kuzana.
Abanye bebesithi uMnumzana Mnangagwa kaxotsheki nje lula.
Ngibona okuqakathekileyo naye ukuthi baya befuna ukuthi bamkhiphe esikhundleni sokuba nguVice President. Abathi kaxotsheki lula balodubo olulodo lokuthi ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxotshiweyo kumbe abayehlisiweyo kucabinet kapresident Mugabe ngabantu akade bekuhlangothi ngakade becatshangela ukuthi basapota uvice president Mnangagwa. Nxa bona bonke bexotshekile uvice president Mnangagwa engehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele njalo angakwenza kanjani. Njalo amabandla afanele zanu PF alomkhokheli one osowakhokhela isikhathi eside akatshiwo njalo ukuthi lokhu akwenzakali. Ongaxotshekile ula nguprezident Mgabe kuphela.
Kambe yona izanu PF ungabonakala idabuka phakathi.
Kunzima kakhulu ukuthi amabandla asebusile kumbe asahlale elamasapota awo kwesikhathi eside adabuke. Angakhanye ngani ayadabuka phakathi, kodwa udabuka kwakhona ngeke kuze kuphumelele ngoba abantu abaningi abasapoti ibandla efana lezanu ngendlela yokuthi bazimisele kunhlelo zebandla. Abantu laba bazimisele emuntwini njalo bakwazi ukuthi lo lamandla olesikhundla manje nguye olethuba lokuthi aphumelele kusiya phambili. Kunzima kakhulu ukuthi umuntu angaphuma ukubandla elibusayo ame ngaphandle kwalo abe seyakhela inye ibandla eliqinayo lisuke likhulelele liyanekade ekulo. Akwazi kwenzakala emhlabeni, kunzima kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngamabandla acatshangela ukuthi abusa ngamandla ngokudlwangudlwangu. Kungabe kuyisixwayiso esibi kakhulu nxa abantu bengakhuthaza uVice President Mnangagwa ukuthi azame ukwakha ibandla ngaphandle kwezanu. Sikhangelele njalo ukuthi ukhetho olulandelayo soluseduze kakhulu ukuthi athole ithuba lokwakha ibandla eliqinileyo lokwazi ukuthi abantu abazahamba laye ababemsapota ngobani, ngoba bakhona abanye abazahamba laye abangaphuma laye kodwa besebenzela izanu bethunyiwe ukuthi bayibhildiza khona ngale.
Lo uMnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe sixoxelaye eseBhilithani. Namhlanje kweziphathelane lemaphandleni sicubungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Sixoxa lo senator walesi sigaba umnumzana Herbert Sinampande yena othi kufanele uhulumende aphenduke kulesi sigaba ezobhalisa kutsha abantu ukuthi bethathe incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Bafike eBinga but it was done yayenzwa ngesiphangiphangi baphangisa kakhulu because babengahlala isikhathi eside ku-one point plus yama-team angikhona it was a team eyodwa from Chunga usiyafike esinakoma so abantu ngababhalisanga abantu ngabadatanga isithupha abantu abaningi ngenxa yokuthi babetshela ukuthi babhadale izimali so babengale mali abantu abaningi but abaningi vele as we are on the ground we are prepared ukuregister ukuvota.
Kodwa abantu baluzwisisa yini uhlelo lolu olutsha ule BVR bayakwazi ukuthi kumele bebhalisele ukuvota kutsha.
Angeke ngithi bayaluzwisisa kumbe abaluzwisisa but ngenxa yokuthi sisegrounding siyatshela abantu siyaba explainela abantu sibachathisele ukuthi kwenziwani kwini okufunakalayo. Okwakathesi kuthiwa kulama-afidavithi abhaliswayo ama-proof of residence abhaliswayo but so ema-reserve kungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusabhu.
Nxa libatshela khona ngalo iziphathamandla zikahulumende eBinga batshengisa yini ukuthi bengaphenduka lalolu hlelo kumbe khona lizalukhweza kuhulumende?
Siyake sikhulume ngakho eParliament siyake sibatshele nxa kule question and answers siyake sibuze ukuthi kuyini okuza kwenzakala kona bayasithembisa ukuthi bazabuyela esingakwaziyo kumiqiniso yini bazabuyela ebantwini kumbe hhayi. Ngalikukumbila ukuthi bantu baengi abo batabukezete esithupha bakatabukezete ma-birth certificate tuhambula fulumende ambukede babukede lobo bakabukezezike bantu isithupha ama-birth certificate tulikukumbila ukuthi bantu bonke abo balaminyaka isika kuma-18 years baziya kunembuka bayinje kuyobhaliska tunoliwe kuma-stations akukathi ukwasikanya ukuthi bantu babhalise kwabeni ama-afidavithi tunokwasikanya tula ama-stempi akukhomishina ukuthi i-commission of oath tulawo so tikumbira kuti musike kuma-stations okokubhalisikwa kurejistwa muzorejista.
Lo ngumnumzana Herbert Sinampande usenator weBinga sixoxelaye ekhonale eBinga.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 usiya kumhla ka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, eBinga, North and South, eMathebeleland South, eMzingwane, Matopo North, leMzingwane, eNsiza, Insiza, North and South, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuziya, leGokwe Gumunyu, eGokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebhusayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Sivotele inkululeko.
Inhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association Vendors ithi iyakhulumisana lo Council wakoBulawayo kanye lohulumende ngokuthi abathengisa ezitaladini bengaxotshwa njengalokho okwenzakala kwabanye babo eHarare. Asizweni okunenga lolu daba kungxoxo esiqhubele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Dumisani Ncube.
So sihleza phansi sathina njengoba wazi ukuthi uBulawayo is always clean, so thina sihleza hamba phambilini sazama ukuthi sichebisa ama-members ethu, sacebisa labo ngoba for the past 2 weeks besi-concertise anti nje sibanika ama-leaflet i-council lati association lezetaizenzela ukuthi kungakakhulunywa kungakaqalisi ngoba thina kasifuni ukuthi sibe labantu kodwa sifuna ukuthi abantu sifundise abantu ukuthi babuyele ezindaweni zabo.
Ye, nxa usithi bebuyele endaweni zabo utsho leziyana abazinika ngumanisipala eziphandle kwedolobho abathi abazifuni baya kuvuma lokho?
Ayisikuthi zonke zingaphandle kwedorobho, ezinye ziphakathi kwedorobho kodwa kulezindawo like emall ungahamba kulobhengula mall bakhona abavele bethengisa khonapho, kodwa nje abantu ukuthi besebethatha i-advantage sebengena lezindawo lezingayisizo lapho kumele bathengisele khona.
Balilalela yini babuyela endaweni zabo?
Problem isilayo ukuthi bezilexotshe kuqala eHarare basuke eHarare babuya koBulawayo. General abantu bakoBulawayo bayalalela ngoba babekwazi ukuthi bafuna ukuthi bagcine idorobho labo lilishe. Manje labantu abathi bexotshwe eHarare babone koBulawayo kungavotshwa bahle babuya, yibade sebesinika iproblem.
Lakhulumisana le council ngabo?
Yes, khulumisane labo yikho size savumelana ukuthi hayi singasebenzisa i-approach yokuthi sikhale sibophe abantu kodwa sikhalisele sifundise nabantu. Singakhuluma abase-Highlanders Club sibhizi sizama ukulungisa ukuthi konkona kube le ndawo zokuthi konkona kube le rank lapha okuzabuya khona imchova like imchova yenkaya imchova yenyathi itholele khonapho kwenzela ukuthi kubhuste ibhizinisi yabo.
Kodwa yona ibhizinisi iqhubeka njani njengoba sizwa kuthiwa kuvele akula mali?
Hayi, ibhizinisi akayimanga kuhle ngendaba yekheshi le ukuthi nje ama-members ethu amaningi impahla bazithatha phandle, so ukuthi sithole i-foreign currency ukuthi yeoda yikho kusithwalisa nzima, but zisinegoshetile ama-bank ukuthi sithole ama-swipe machines as an organization ukuthi konkona ama-members ethu la akwanisa ukuthi asebenzise i-plastic money labo merchant laba abanje ecocashi. Kodwa sesiyingeje uminista wethu ukuthi lathi nxa kuyukuthi konkona kuloku kwe-allocation yemali njengoba lathi siwoda phandle lathi njenge-organization sinikwe ama-members ethu anikwe i-allocation nxa kuyukuthi konkona bazasebenzisa i-plastic money leyo kuthiwa siyisebenzise.
Uminista elimingeje leyo nguphi nje?
Ye, singeje umama uThembiso Nyoni ade sile meeting lo former finance minister, but njengoba sokutshintshile izinto kutsho ukuthi sokumele ukuthi konkona siyingeje lowo ngoba kwesinye isikhathi ngathengisa nge-eco cash imali yangikhona ukuthi uzuyithole kunzima ukuthi i-restock
ngoba abathathi yini i-eco cash lapho kuwodwa khona
endaweni eziningi like ama-market kabafuni ukuthi bathathe i-eco cash kuma-members ethu. Sicabanga ukuthi konkona nxa kuza-enforcewa yonke indawo nabanye kuyoma-government department bayala ukuthi bathathe khonoko, so besingeje i-portfolio committee ye-budget ukuthi konkona baye bakukhangele khonoko nxa kuzasebenzisa i-plastic money bayisebenze ndawo zonke wenzela ukuthi imember yami ikwanise ukuthi konkona ingathengisa nge-eco cash nxa isiyathenga kumbe kwe-DG ama-fruitsayo ikwanisa ukuthi yewoda, so yikho kugcina sokusenza ukuthi konkona abanye abantu bathathe i-advantage sebethengisa i-cashi.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube, isiphathamandla seBulawayo Upcoming Vendors Association, sixoxela ekoBulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikamike hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa nomnumzana Gift Siziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngabontanga abakumsebenzi wokuthengisa impahla esitaladini abaphila eHarare abasebexotshiwe esitaladini. Gift, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Abona unjani kutovanya
phi? Ah, thina siyaphila, siyaphila. Yini umbono wakho ngalokho okwenziwa nguhulumende wokubasusa esitaladini?
Ye, lokhu sayithengisela ukubana uhulumende nalapho ukuzisisa impilo ehlangane nabantu. Ungasikhangela-ke ngathi mina amathini amane lanhlanu 95% yabantu abatsha abanamsebenzi, abaningi bakhona basemisaladeni. Ungananzelela kula mazwi akhulunywa-ke ngumphathi ntambo usayisebenzi mazisa ukuthi uhulumende uselungisa ama-emsebenzi eyi-2.2 futhi bona laba abathengisa-ke esitaladeni lokhu kuyatshengisa ukuphikisana lokungazikizeki kukahulumende mayelana nendaba zemsebenzi, njalo kutshengisa futhi-ke ukuswelakala-ke enhliziyo imayelana lokuphila kwabantu, ngoba uma abasha bengelala imisebenzi engaphila kanjani, ikakhulu labayo abagraduata ema-yunivesithi abangela imisebenzi okuyi abathiwe imisebenzi yokuthengisa-ke ezitaradeni.
Hayi, ngiyakuzwa-ke bhoti, isenzo leso siyathinta na amalungelo abontanga abathengisa ezitaladeni?
Uma sikhangela indaba yamalungelo abantu balawo amalungelo kuleli, uma sikhangela ikakhulu number one ekithi isidungu ye-movement, njalo futhi nanzeleli ukubana-ke inxa i-preamble yekonstitution isithi wonke umuntu engumzimbabwe lula amalungelo ukuba ngaphi nangaphi, njalo uvunyelwe ukuthengisa lokuthenga endaweni ayifunayo nale esitshenayo, freedom of choice. Uma ukhangela-ke mayelana futhi lesimo eselizweni ikakhulu-ke okuthi okwenziwa amapholisi ukuthi abantu, kungabe uhulumende ibona kuyinkinga ukukhangela indaba yokuhamba kwezimota landani, kepha uma ukhangela-ke indaba yokuthi abantu lalokho sekubiza kulaba abathengisa ezitradeni sekuyiyo le abathi i-gross violating of human rights ukunyathezela abantu amalungelo abo, ikakhulu uma sekufakela izindaba ezinjengokuphetha lokuhlukunyezwa kwabantu abathengisa ezitradeni.
Ubona ngani kulo mehluko na phakathi kwalokho okwenziwa nguhulumende manje kokususa abontanga ezitaladeni njalo lokho okwayenziwa ngomnyaka ka-2005 i-Operation Mrambatswina?
Ye, lokhu sekuyikuripita kahle kahle-ke i-Operation Mrambatswina, siphendulile kathesi-ke betagete amazenda ngenxa yokubana sikhangela-ke ukubana kusesikhathini sokuthi sisiya kujeti ku-national election. So lokhu kuyatshengisa ukubana-ke uhulumende sethagidile abantu, sevuselele uMrambatswina ngale ndlela yokuqeshanisana la mazenda edolobheni.
Lokhu kungaba kuyinto engathinta inotho yelizwe na?
Uhulumende kufanele ukuthi ekhangele ukuthi informal sector ingakhontributha njani. Kumkhona umelizi ayikhona ukubana kuqeshaniswe labo, ngoba uma sikhangela i-economy yezimbabwe yonke isi-informal, akusela abantu asebenza imisebenzi. Uhulumende kuphela imizamo ekuthi abantu abathengisayo bengakhontributha njani ekuthuthukiseni ilizwe, ayikhona ukuthi bana bebengathi-ke sebengama-enemy abantu bentereshi ezimbabwe.
Hayi, ngiyabonga Gift, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesidliwe nguMangoyi, olevalelisayo nguMike Hove, masikibani ngeviki ezayo, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kangelo kokobe tunamasiwa babethela mazo
usezi
ngicina masiko
wethu
namasiko
namhla sixoxa ngesiko sibilele ngazani alikaguquki eZimbabwe, isiko lokupheka. Kambe amadoda apheka kumbe kawapheki na ezindlini lapha eZimbabwe? Futhi sike sizwe ke ubaba esixoxa la namhlanje umnumzana Thabani Khumalo ukhona ngale kobulawayo. Baba Khumalo, kunjani?
Ngikhona kwafike njani?
Siphilile kakhulu Khumalo, singaze abantwana.
Hayi, bayaphila Nkosi.
Ye, akutsho ke sibili siyakwazi ngomdabu obaba ukupheka ezindlini lapha babevele bengaphekela kudala. Yi, babepheka nje nxa ukuthi kumbe kulomtshado omkhulu kumbe kulembizi ezinye ezifuna ukuchilwa ngamandla. Kodwa ke ezindlini phakathi kuhamba njani kulezi sizo Khumalo?
Abantu abaningi abasasebenzi. Sekungani amakhosikazi eyiwabo mbambayo ayaqhapha aya kubo-South Africa, boBotswana, beZambia besiyadinga ukuthi bazithengise. Yibo-ke abahamba bethele izinto lezi ezithengiswa emgwaqweni nezizuzakala kunalowo mazwe. Bese kusenza ukuthi-ke obaba basale bekhangele izingane. Ngaleyo ndlela-ke sekufanele ukuthi obaba labo baphenge, yikho sokusenza ukuthi umkhuba ukusigeleza lawo uze lapha kweli lizwe ngenxa kakhulu yesimo somnotho. Kanti-ke ngemvana bekubhekwe lokhu ukuthi amadoda abhekane lokwelusa noma lokukhangela izifuyo lokulandela abafana enkomeni. Kanti-ke kuye kwaguquka futhi ngidana kwalandela ukuthi obaba batholakala bengabantu ababasemsebenzini emafemu ehlezi emadolobheni, omama
iofisi labo elikhulu beliyilona leli elekhishini noma ukuhlala ekhaya ekhaya eliziphala lamabele.
Ye.
Kodwa-ke sokuke kwaguquka njengoba nje.
Ye, masibona-ke
khuma
ye, masibona-ke khuma nosikhangele sibili nxa ukuthi omama behambile ye obaba bapheka kodwa omama bangaphenduka ngkhaya kambe obaba bapheka futhi
hathi bathi banazo ngoba ukupheka kwabomama kuphezulu kulabo kulo kwabobaba ngoba obaba ngabantu ungukhwathisa nje kungasafuneka sebeni fake itswayi bafake sokunika abantwana kodwa-ke omama bapheka baze bavuvuzele nezinye izinto ezithile okungamaphawudanyana ngesingisi okufakwa ethebeni obaba abaningi abakuvuki lokho.
Kodwa asithi-ke umama akuthole upheka ungathi
hhayi nabonisebe kwamukela kodwa-ke kakhulu omama basikhangela phecelezi njengama-sasesi abantu abangamashapa noma abangapheki ukudla okuqondileyo njengoba ngishile ukuthi lokhu phecelezi boiling amadoda amaningi asebenza khona ukubhoyila abapheki ukuthi kube sezingeni labomama kumbe okufunwa ngomama kodwa abanye bayakuvumela nanxa kubonakala ukuthi abantu abesilisa noma abesifazane abangakuvumi ukuthi obaba baphele ngendlela okukhangelele ngayo lanxa siyababona emahoteleni njengoba uke wakuphinti ukuthi le ndiza ezinkulu bafuna ukuthilathila kodwa bathilathila nje benikwa i-instruction ngabomama.
Ye, kodwa-ke asithi umama okuzalayo akuthole wena ujilajila lapha kambe ngathini angeke athi uthi udlisiwe yini?
Lokho kuvele kuba segcekeni mama angeke akuvume ngoba umdaka omdala lona bayakwazi ukuthi ezokuphingazela eziphathweni labomama sokungabe udlisiwe sekungabe ukuthi usuyisihwaba sokungabe naye ukuthi vele usulemikhuba ezizizwe engelani labantu besintini kumbe lapho ezibaba.
Siyakuza kakhulu khumalo kodwa isikhathi sesiphelile valelisa uzulu baba.
Hhayi mahlala ezulu ngiyalivalelisa bantu bakamzikazi siyabonga.
Ye, lami ngithathe ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uThabani Khumalo ingcweti kwezamasiko esintu ebengikhuluma laye ekhona ngale-ke koBulawayo. Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uKip Stube lilale.
Siyabonga Kips. Ngesizwe esiphathelane lokholo silontungamela inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje mbiye lo mbhalo okukhuthaza abalaleli bethu ukuba ngesikhathi esiningi siphila phakathi komhlaba lapho kulabantu abangasitsheliyo khona ukuthi bayasithanda kumbe isikhathi esiningi abangabongiyo ngoba isikhathi esiningi ngiyananzelela ukuthi sesiphila phakathi komhlaba ukuthi lo ungaze uncede umuntu kanjani usala ngesikhathi esiningi sokungani kawumncedanga. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi nxa abantu umhlaba wonke umbungalandaba lawe kumele sikhumbule ukuthi kulo Nkulunkulu osithandayo. Leli bale lithi uthando abantu abaningi sebekwazi ukuthi lisetshenziswa ngendlela ezenza ukuthi likhanye selilulaziwe. Siyakwazi ukuthi umuntu yathi entombini yakhe niyakuthanda kodwa kusasa avuke nxa esezithwele sesala. Kanti lukhona uthando oluvelela kuNkulunkulu oluqakathekileyo. ULuke chapter ka-3 iverse ka-22 ithi yona ngesikhathi lapho uJesu ebhabhathizwa sibona uNkulunkulu esithi yena le yindodana yami engiyithandayo kuye ngiyayijabulela. Ikanti kulo John chapter 3 verse 16 ethi yona uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanika indodana yakhe. Ibala liyane lithi uthando ngesiGriki lithi lona yi-agape kutsho ukuthi luthando olungalamkhawulo olungamelela ukuthi omunye umuntu ayenze olunye ulutho kuwe luthando olungadingi ukuthi lona lubhadale. Uthando lwehlukene kuba khona uthando lokuthi laba abantu ngabangane kumbe uthando lokuthi laba ngabantu abathatheneyo kuphela kodwa sibona uthando lukaNkulunkulu uNkulunkulu olathi lona ufuna ukuluthela emhlizweni zethu luluthando loluyana olungalamkhawulo njalo olungadingi ukuthi lubisele kithi into yokuqala uNkulunkulu ayikhuluma loJesu ukuba uyindodana yami ethandekayo kakhulu engiyithokozelayo kazange aqalisa athi kuye uyindodana yami ezayenza izimangaliso kumbe uyindodana yami evela ezulwini ngakho uthando luqakathekile umhlaba nxa kulolutho umhlaba oludingayo luthando uJohn owokuqala nxa sibala ngale ncwadi zikaJohn nxa ebhala uthi yena into ezasehlukanisa ukuthi sazi ukuthi umuntu lo ngumzalwane kumbe asomzalwane kumbe leli libandla likaNkulunkulu kumbe asobandla likaNkulunkulu luthando ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza kulabo abalaleleyo ukuthi namhlanje engxenye ungabe udinge uthando kwezinye indawo yikho sibona abantu behamba endaweni ezehlukeneyo bedinga ukuthandwa kumbe ukubonwa ngabantu bengifuna ukuthi ukhona umuntu ongakuthanda namhlanje ntambama njalo ongakunanzelela akubone umuntu lo uNkulunkulu uyakudinga ufuna ukuthi uthando lwakhe luthile phakathi kwenhliziyo yakho luphuphume ukhumbule indatshana yendodana yolahleko ngakho uNkulunkulu layo njalo
kuyiphethe mfundisi
siyathandaza abalaleli abavula inhliziyo zabo ukuthi bamkele uthando lukajesu namhlanje yathandaza igama likajesu ukuba ngabe ujesu engakugcwalisa ngothando lwakhe akhulule imithwalo yonke uthole impilo entsha kuyujesu impilo ephuphumayo ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli bami beqhubeka iviki belothando lukajesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda olivalelisayo ungontungamile inkomo
uyalandela umculo wensingizi othi zahamba intombi
ya hamba intombi yami
ya hamba ya hamba Sana nituwela ya hamba
hamba
na sana nituwela
ikalela
lela abantu
abayo sala luba
ayo sala luba
ikalela mina
kalelingane zami
ziyothi
mama kuba
ya hamba
ya hamba
Ya hamba intombi
ngasala ngiduwela
Ya hamba intombi
Ya hamba
intombi
ngasala ngiduwela
Ikhalela bo
Khalela abantu abami
Bayosala luba
Bayosala luba
Ikhalela ingane
Khalela ingane zami
Ziyothi mama
Ziyothi mama kuba
Ya hamba bo
Ya hamba
bo
Ya hamba
intombi
ngasala ngiduwela
Okulinywa ngomlomo
Lo ngumculo wensingizi sithi yahamba intombi singakhohlwanga abesifazana abasemaphandleni lamuhla ngelanga le-International Day of the Rural Woman ukuthi lilanga lokunanza amalungelo enu singakehlukani ngesikhangele ebezihamba phambili iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xakuxaku kungqabanxoza eqhubeka kubandla le-ZANU-PF sicubungele ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 2024650318 abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngise Washington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.